Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanomthetho lowu mubi ukwendlula iphosa. Ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi njengomember of parliament, nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo, bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayinayo ebhasisa umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kulokho kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela, liqedwe ukugebengu. Ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayimukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe leMDC bengemungeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi ke kuwoza Friday livikis leqembu leinsiza Express Band elicola umdumo wechibilika abanye besithi bebiza irumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela ePhalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act, PORSA, wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye ingcweti kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePhosa ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamende njalo elilunga leMDC uMnumzana Kucacaphulu, yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho, uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba lamalunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPhosa.
Mina ngibona ngazana umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa. Ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi njengomember of parliament, nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo, bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwe-MOPA angivunyelwa ukukhuluma nabantu kuconstitution yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobu menemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini, njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle, njalo bechothoza nxa kuyukuthi bafuna ukuchothoza uMP, bafuna ukuchothoza ukhansela, babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitritini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC lina lalikhona kukhomithi bekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela ePhalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa kuthi bengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikhomithi kayisiyo epasisa umthetho. Ikhomithi kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele, omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi uMP wakho wavota esithini mina angisuye uMP owavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe
Mnumzana Kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalele eParliament njalo elilunga le MDC limuzwe ixoxa lapho icingweni lontungameli inkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo Untungameli uthiniphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kwePhosa kuveza sobala ukuthi uhulumende kuzimisela ukwesula yonke imithetho emibi
akula lizwe lingalamthetho yakhe elizwe lemthetho emelivikele esakubonayo lapha ngabo January abantu bedinza ama properties lani kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu ngokunjalo imthetho enjengayo le iyalifanele emntungameni ibe khona
kodwa abanye bathi akula mahluko phakathi komthetho lo lePhosa yonke iyacindezela yephula amalungelo
iPhosa yayimbi kakhulu ntungameli. Akula nto yayimbi njengePhosa. iPhosa yayimbi kakhulu. Singake siyilinganise imithetho leyo lePhosa ngoba kususwa yona iPhosa sokufakwa imithetho efanele abantu. Liyani iPhosa ingafanelanga abantu liyani imithetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela besebenzisa ngayo iPhosa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezombangazo kumbelani konke okunye ukutshengisela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxele ntungameli inkomo la ekobulawayo Ikomiti yedalela eParliament yebona ngokusetshenziswa kwemali kaHulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezano PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wali committee umnumzana Thandayi Biti olilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwelemelika okuyimali eyayiphiwa lenkampani eyaphiwa lenkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedalela eParliament kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalonga ebandla lezano PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBithi njengomgcini sihlalo wekomiti le okukhanya kucunule abezano PF laba Ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliament izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kaHulumende ibudget yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela ncube uthi amalunga ezanu PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla
benzeka bikakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli uTendai Biti inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ibugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ama report lawo aweParliament bakhetha ukucatha ngemva komuntu ngento engasebenziyo nje
abezana uPF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusijoni ke khonapho ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliament
Yebo, kuyabe sokusitsho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente, okuzabe kusitsho ukuthi ivoti likalisenzi lutho, abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho, ngoba phela lokho kwenzakale kuParliamentary Committee, iAccounts Committee, iPublic Accounts Committee, kusengachithekela wo wonke amaportfolio committee aphethwe ngabantu beMDC kumbe ngathi opposition, kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezanu PF, kugcina iParliamente ingasasebenzi lutho kuze kwefika ku-2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe, kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayesebenza umsebenzi wokuphika ngabantu, balwe nenkohlakalo, bachaye imithetho evikela amalungelo abantu, bakhulise imikhonomo, kuqhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo, hhayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku-Public Accounts Committee.
Emthethweni Ncube, i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwePhalamende kuphelela ePhalamende?
OkwePhalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers, ukuhlukaniswa kwamandla abePhalamende nawabe-executive lawamakhothi. Inkantolo kayingeneli emsebenzini yePhalamende ngaphandle kokuthi yona iPhalamende ikomiti kumbe iPhalamende sihambise udaba oluthile enkantolo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lentungameli Nkomo ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe, njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla, kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhe wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni, kodwa abantu beZimbabwe bathi baluthezwa lulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagapha avuzayo, nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa, impupho, amafutha, lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu, kuthi impuphu yayingamadola amane isingamatshumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kaMuzeharare uthi xa kuqathaniswa inguquko yaba khona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi ngizasebenzisa o-2000 safika kubo-2008 sase singani siyabonabona khona izinto zazivele ezinzima. Sasisizwa abazali bethu besithi hey, akula mali, akula kudla, kulani, kwakuvele kunzima. Kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono. So normally thina ngase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono, but sebesikhangela that period e-inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe, ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende, abasithi ngama-civil servants. Sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende, nxa kungaba le inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo. Kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje, imbi inje, uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants, ama-salaries lonke emewandawo.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume labosomabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khanyela kathesi ama-prizes akhwele nge-more than 2,000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85, kathesi iyi-$60 2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3, kathesi iyi-$40 i-5 kg. ama prize akhwele kakhulu and then he's just a quiet leader. Uthule akakomenti kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakala ukuthi kanti yena vele umi ngapi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi ngigaba kangcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwe yaseZimbabwe zabangela ibo bobabili umgabe lomnangagwa ngakho ke kunzima ukuthi umnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukamnangagwa nginembusweni kulethe ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasayenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga leZANU-PF uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvusela umnotho ingaba buhlungu okwakhathesi kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngobaba uMnangagwa khathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona kathesi sesebuhlungwini but hayi sesilande emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvusela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla sisindo ngesiqubo esabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho kwakutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyimi uNomzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kweleSomalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esikolweni salelo lizwe iNairobi ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobugwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini, i-corruption.
Umnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisasenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili, ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa ukuthi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane yedalela eParliamente engowe-MDC uMnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqhathekileyo singase sigume impilo yabantu abasha ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi-week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bakreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazakreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama numbers le-plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashowcase i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane, lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumbo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula bese flabuso. Asizweni uEzra Jesus Banda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcos Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela
ngani.
Gama legruphu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhode lonyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso Labo Vuka Ndoda.
Ngiyakhumbula amagama emazali ela ngitshela wona ngisakhula.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ncediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm, uProgress Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
Uba mawe ndodo zalubona uju, mawe ndodo zalubona uju, mawe ndodo zalubona.
Hayi mdoda, uyazizwa ukuthi zithini lohlelo Hoza Hoza Friday's Lane Sees Express Band.
We'll be right back.
leqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezimbabwe yikho nje livandela kanje
kulo jazz marabini omakhosibanda indolwane super sounds ochesi skuza yikho okwenza sagcina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi umakho njengoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule meseji emqoka
uqakathekile usinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
njengoba sithembayo isikhathi sedlule ngumangoye ungaphosayela ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu lethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eFlabhuzi lizathola idiski leli kosigida investment inamba zethu 0775 703 757 siyabonga
ukakathekile kusinake
ziyagijima ingoma zakhona ngumdumo wejebelika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza nginosikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhotshise labo kuhlelo woza Huzza Friday mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Banda
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeshi weqembu leBosso uHendrik Peter de Jong utshele intatheli izindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seligue. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Kungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yikuba ngaqhashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yikuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we-2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisibaya sikagroup H ngele Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leTel 1 lizemukela ele Triangle United ngase-Ascot. Iqembu leChicken indiza dibana lele Wange ngaseLuveve. Iqembu leHerentals lizadibana lele Johannes Stars ngase National Sports Stadium kuthi iqembu lengezi Platinum Stars alizadlala le Chapungu ngase Baobab. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela ele Bulawayo Chiefs ngase Vengere. Iqembu le Dynamos lizadlala le Black Rhinos ngase Rufaro. Iqembu le Yada lizangqinana le Caps United ngase National Sports Stadium kuthi iqembu le PC Kariba lizadlala le Harare City ngase Nyamunga. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Asikethi sesidliwa ngumango yisesilivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.